Well, kuliqiniso siloku sisuke esigabeni laphana ku-announce i-fiscal policy nguminister uMthuli Ncube sananzelela ukuthi i-tax yane e-2% eyafakwayo ku-every transaction ikhanya ihle yenza into zangahambi kuhle. Sesinanzela njalo ukuthi ungangiqhayela impahla lapha ezitolo zonke seziqansile. Sikhuluma kanje kade esimchovu iqansile, iprice yakhona ayiqedakali, ungabhadala idola, ungabhadalisa $50, so into zakhona ziqedakali kakanje. Kodwa kuyiqiniso yokuthi iprice yezinto zonke iqansile yaphezulu. Yikho kanazeya futhi le mashopu la ngibona impahla azisekho, abantu sebezithatha bezifake ku-black market. Ungananzela futhi le black market ngala ma-rates emali asehlanya la ukhona ngale, ngoba ungakhangela ukuthi nxa uthwele ufuna i-1,000 rands uyabhadala ingxenye yamabhondi angu-300. So kuyatshengisa ukuthi indoda azihambi kuhle. And ngokunjalo futhi siyananzela ukuthi impahla eziningi ezifunwa ngabantu ama-basics emashopu azisekho. Wananzela abanye ababheka isinkwa abasabheki ngenxa yokuthi iflawa abayitholi. So umumo weZimbabwe hhayi awuqedakali, sibona ngathi uhulumende laye ukhanye ngathi nje kubukela kulantu ayenzayo. So abantu bahlukuluzekile kakhulu.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa eloba kuphephandaba leThe Sunday Mail uthi yena kukhanya kulehlekana labantu eliyilo elibangela ukuthi kube lo mkambo omnyama owensitha njalo lokuba la ma-rates la angani ayaphezulu mihla ngemihla. Kungakuliqiniso yini lo?
Lo kuliqiniso ngoba ungazi unanzelele mphosa mvumiyane la ukuthi bona abantu okuyiwo abathengisa imali emkambo omnyama. Abanye abantu athola ngabantu sibili vele abathengisa ukuthi abala mali, ngabantu abahlala vele, abanye abantwana abancane, abanye utholi ngomama abakhulile asesiba ngogogo abahlala nje zethu kodwa bethela imali eningi. Umuntu wakhona uyakhalisa le ndlu kalayo ngumuntu ohlala nje ecela isilela kuyo lapho ahlala khona. Usubona ukuthi imali leyo abeyithatha ngakutho ukuthi bakhona abantu abagangileyo abale mali okuyibo abanika laba abantu imali ukuthi bayithengise. Lelo liqiniso elisegcekeni. And futhi lokho asekufihla ayisiwo bantu kuphela abaseceleni, abanye yibonayo abakuyona liphathe busa izanpiyo abasebenzisa abantu ngaleyo ndlela. So ke sizile umnaka wayikhuluma ngakho kuhle nxa sekunanzelele. Kodwa engakuthandanga kakhulu ngaye ukuthi uthi yena abantu laba yena uzimisele ukuthi abamemezele ukuthi abayangisa ukuthi ayiname and shame ngesikhiwa. Ngibona ngathi kimi asondlele endleleyana yena bekufanele athi ukuthi laba abantu bagangile kufanele baboshwe ngoba kufanele awesabe ukuthi ukhulume iqiniso ukuthi into zilungise. So ke silalelo hlupho eZimbabwe kathesi.
Ngokubona kwakho okubangela ukuthi bengaboshwa kungakuyikuthi baseduze lababusayo yini? Ngoba sizwa kuthiwa ukhona omunye oxothiweyo oyi-reserve bank obonakale ube lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga izolo.
Yes, lapho ngivumelana la ukuthi vele bona abantu okweza bengabuthwa bangabantu ozathola ukuthi bangaba izihlobo zabona abasezikhundleni ku-ZANU PF government le khona. Abanye futhi ngathola livele ngabantu abakuhulumende ayobaphana. Njalo singakhohlwa phela ukuthi indlela i-ZANU PF esebenza ngayo ama-institutions la aqathe kuleyo ifaka abantu bayo. Ungayi-reserve bank khona phana ubona ungathi ngabantu kazana. Ngabantu vele abalinked ku-ZANU PF. Ungaya kubo-grain marketing board bona amaneja bakhona abantu abalinked ku-ZANU PF. So nxa kulokhu kuganga abantu babo uyikho ungananzela abantu laba bengabuthwa. Siyakwazi ngesikhathi sakagideon kono wayegijima egcwala iganga lonke leli sokungeyo sethethe imisebenzi ethu ama-ministries koke lama-examination sokungeyodrive izimota agcwala iganga lonke from. So ke ngabantu abaku-ZANU PF yikubona la upresident uMnangagwa esithi yena abantu laba kufanele bamenyezele i-naming and shaming kodwa thina sithi ababotshwe ngoba yinto endilokuphela.